emazwekhaya losindi siwemona labanye abangazange babophe abathatha iphetition besithi bayahand over ku-high court ukuthi bebonise ukuthi basijabulela ngaleso senzo okwabangela ukuthi ukhanye-ke losindi siwe moyo owayebhabhula umntwana ole-1 year 10 months bahle bebokhe bebotshwa ngoku-invita i-public violence okuyinto ababengazange bayenza.
Babotshelwa ukuhambisa amaphepha bewahambisa e-high court.
Yes. Icala labo kwathiwa i-inciting of public violence esingazange siyibone ngoba la mavidiyo akhona bephuma behlabela laphana behlabelela njalo umuntu obhabhula umntwana uyi-incite njani i-public violence njalo ukhanye njengoba ngisitsho ukuthi wayehlabelela la i-arrest yangkhona kabazange bayi-register so kutshengiselayo ukuthi akulanto ekhona lapha kulacaleli khona njalo babesebenzisa i-section 58-59 of the current Zimbabwe constitution Petitioner, every citizen has got a right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. So, labo bonke abakwenzayo bakwenza belandela section 58-59 of the current constitution ukuthi bale right to demonstrate peacefully besiyazenzela i-petition oyikho abesiyakwenza e-high court. Sinanzelela ukuthi laba abagwetshwayo bagwetshwa e-chief court ne-magistrate court which is a lower court compared to the high court. So laphana kwasoke iyafaka izikhala zokuthi i-high court isizwele ibazwele labantu abaphendu bebek egami babeduzane yohlobo labangani ba.
Izolo bahambile bayakuma phambi kwamthethwandaba e-chief court. Kuhambe njani kucala labo lonela labo abaletheswayo?
Yebo, alikanjeni singakuthi ngesilungu i-trial ayikaqali i-trial lidlulisele phambili futhi mhlaka-13 January 2023 yona leyi Friday bayabuyela futhi.
Likubona kuzahamba njani ngoba kulabanye laba i-MRP9 laba ababikayo ubona ngani laba labo kungagcina sokusiba njalo lakibo?
Sibakhangele ngamehlo abomvu udadewethu kananzelela ukuthi eZimbabwe especially abantu bakumthakazi abakaze bagwetshwe ngecala kumbe kulandela umthetho siyayibisela bhethi kubobaba uDumiso Dabengwa lo-lookout Masuku around 1983 abanikwa khona icala lamanga le-treason charge abatholakala khona bengelacala i-highest court in the land i-high court yathi abaphume yena lo obuswayo manje uEmmerson Mnangagwa ngaleso sikhathi wabayalela wathi ababolele jele u-lookout Masuku waze wafela embhedeni wakhe wokugula esibhedlela futhi esejele. Sizananzelela ukuthi bona ababhojwe 33.6 months abangu-9 babeshajelwa kunye inciting public offence so kwenzakala ukuthi ngedeli bezavuka benika isigqibo sabo umajistrate uChawenga Singster wayerule ukuthi bazophiwa i-community service ngelanga elilandelayo. Kwavuka sokutshintshile ngoba iHarare yayisifonele ukuthi abatshintshele ukwetheswa isigqibo sabo futhi icaca umphathi womqaba ongu-national organizer wesilayo wayelecala elifana nayo kuthiwa i-inciting of public violence wanikwa i-525 hours of community service which is 3 months. Laba labo sikhangele ukuthi njengoba kuyisemcala ivele sihlala sinyana beyicayi-charge isikhathi sonke sifuna ukubona ukuthi bona bazayetheswa isigwebo esingakanani.
So lapha uthi ukuthi uhulumende uyangenela ebatshela isigwebo sokupha abantu abamabandla aphikisayo?
Yinkotho ngoba lathi isikhathi esiningi masibotshwa ukubotshwa abantu bethu uzwa liyabuza ukuthi i-charge yena ngeyani kuthiwe i-Harare ayikasitshela i-Harare mbani ngoyu-ED ngoyu-president izinto nangesikhathi samgayo babesitsho njalo i-Harare itheswe libophe.